Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 kawukasuki elizweni. Lokhu khona emhlabeni njengalokhu ubona kubo France kubo Australia endaweni ezihlukahlukeneyo ulokhu uhlasele lalaba kade sebevulile sebebuye bavala kuyaveza ukuthi abantu basefanele bathathe wonke amanyathelo okuzivikela ngokuba ingozi isesekhona inkulu njalo kakhulu. Abantu abaningi basengawubalawo lo mkhuhlane usengamemetheka ugcwale ebantwini abaningi kulalabo esilabo khathesi. Ngakho-ke ingozi isesekhona, lokho esikubona kwenzakele kuveza mhlophe ukuthi kusese kude lapho siya khona.
Kuleya viki Ncube kufe abantu abangamachumi amane 40 kodwa kule esanda kwedlula kabafikanga kumachumi amabili. Into esingayijabulela yini leyo kumbe kube yinhlanhla nje?
Ukufa kwabantu abalutshwane kulabe unxa uqathanisa leviki leliya elidlule akuguquli ingozi esesekhona phakathi kwabantu, akuvezi ukuthi ngabe umkhuhlane ususehla ukubulala abantu. Kuyenzeka kwelinye iviki ubulale abantu abaningi okwedlula kwelinye, ubuye ubulale abantu abaningi okwedlula kwenye inyanga kanjalo, kodwa isibalo siyabe silokhe sisiya phezulu, inani liyabe lokhe lisiya phezulu. Ingozi isesekhona phakathi kwabantu, ukufa kusesekhona phakathi kwabantu, kuzahluka kana ngezinsuku ukuthi mhlambe abantu bebesifa bengama 100 bengama 40 bengama 30 bengama 20 namhlanje sokusifa 1 akusho ukuthi ingozi ayisekho, kusengafa abantu abaningi okwedlula labo abafayo namhlanje.
Bebekhona abantu ngesikhathi i-coronavirus iqalisa ekade bengathembi ukuthi ikhona mpela lokuthi iyabulala, balokhu bekhona yini abantu abanjalo?
Yebo, lokhu bekhona abantu abanjalo. Kukhona abantu abangakholi ukuthi ilanga litshona entshonalanga liphuma empumalanga, abantu abangakwazi ukuthi kule mini lebusuku, abalandula yonke into abathi umnyama kusemini imini yame. Ngakho kakumangalisa ukuthi bakhona abantu abanjalo, bazahlala bekhona kukho konke ungabali nje kuphela ku-COVID-19, kuyo yonke into kukhona abantu abahlala belezinto abangazikholwayo. Kodwa ke ukufundisa kusamele kubanjwe kusiya phambili, yingakho phela nxa ufundisa ukhangela lokho okuthiwa khona i-reasonable person. Kukhona abantu aba-unreasonable, abantu abangacabanga, abantu abangasoze bacabanga, abantu abangasoze bakwamukela ukuhlakanipha lomcabango. Ngakho ke kumele kuvikelwe kodwa abantu ngokufundisa kusiya phambili ukuthi bazaphela abanjalo asoze kwenzeke, bazahlala bekhona kodwa kufundiswe. Izidumbu ziyabe zisiwa phambi kwabo bathi akula kufa, babe bebona umkhuhlane bathi awukho, behlala belandula kodwa kakufundiswe kusiya phambili.